Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingayi livuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 10 enhlangula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje selikhuphuke ngamathumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo.
Abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really umkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala.
Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithini ngokwenzakalayo? Silengxoxo nomgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Molo.
Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kule ndlala laphana kuma-quarantine centers.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labonkosazana Thokozani Khube. Onsundu wabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ke ngabangamathumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa. Lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa mhlaka 28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uzulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla. Umnumzana Vumani Ndlovu waqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane.
Uhlupho olukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalo mkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhitshwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe official ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho-ke kuba ngamahemuhemu ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangele zempilakahle mhlawumbe kubebe le ndlela yokwazisa abantu ukuthi oku-officially kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga?
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona, so ngakho ke abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala. Sebeqalisile ukwethuka kodwa ngenza indaba zeswelo ezi nengi lo mkhono omunzima, kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini, abantu bemaintain o social distancing wona laba ngoba naba belokhe beqhubeka beminyana ezitolo bedinga othukela. Abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile. Kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo, abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba yindlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane. Konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba, abantu kabasathemba okwenzakalayo, abantu sebefuna ukuthatha ama-preventive measures lanxa nje kulezinto eziningi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sibukhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers, uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast o cornflakes, usidla izinto ezinjalo, sesithi ngena ku quarantine center lapha siza kuphekela esikukwanisayo kwesinye isikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali, uzathola okwemini. Anti liyabona uduko ngenxa yokuthi akula muntu obezilungiselele, njengoba khona apha eZimbabwe besisindwa ngemikhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo. Izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imikhuhlane lawo, malaria, obani bani, odiabetes, abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu. So kuthe kwathi mbo phezu kwalokhu kudubeka kwethu kwabuya i-COVID-19. Yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi, bengena phakathi emzini yabanye emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha, bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bechiya umkhuhlane. Yikho okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi, ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu azikabi ready ukuthi zamukele izigulane ze-COVID-19, ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende siyabona yikho sathi ayi asingeke siphele sonke sihlezi phezu kwezandla. Ngakho ke siyancedisa ukudla, abanye bebedonetha inkomo, inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers. Kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abaningi, ukhangele abantu engxenye 1000, bayanikwani, siyabafida ngani laba bantu? Okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo, sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers. Yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende?
Thina uhulumende sibesisebenza layo kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokeleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uKhansela Mguni enguye umeya waleli dolobho lakoBulawayo, nganye lamadokotela aweCity Council. Okwethu nje bekuyikubonisana, ukutshengisana ukuthi isikhala zingaphi. Laye umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane leli seliphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende ngumuntu wakoBulawayo, umuntu okuCity Council ngumuntu wakoBulawayo, laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane, sibambane, siqhubekise umsebenzi siwufeze ngemfanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni losandekile mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Umpariwa ubelilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe useleminyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC, ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa uNkosazana Khuphe. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isihudo. Ingcweti kwezempilakahle itshele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nqa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezenhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcinisihlalo wezesa umnumzana Sidney Gada incwadi yokuthi akhulumisane loJivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7, linjani, siyaphila? Lapha ngikhuluma ngise South Africa
ye eGoli lapha bakithi kulento engani yahlupa ezishubuhlungu okuthi abantu bezidumbu laba abathwala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe abantu labana sebenza ibhizinisi nezidumbu mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyabigcwele nje impahla isidumbu besibeke nje ephasejini kumbe ezitulweni besibekela ngempahla kambe kuyahamba khona lokhu imota leyo iyabibhadele isuka khona lapha eGoli imali ezitshisiweyo ukuthi isidumbu sihambe kahle bona sebeyenza ibhizinisi sebeyaqoqa le mpahla befaka ngenxa yisidumbu sihambe siyiminyene kanzima angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafake esikhwameni impahla abantu nesidumbu thumela igrosali yakho sihambihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo hayi angazi bakithi kodwa kubuhlungu lokhu ngiyabonga
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Lapha lami wami umbono ngingabonga lapho ubalwa ku-Studio 7. Mina ngisuke emakhwatheni. Bayabuyo mama uSthembiso laphana. Bezosidrayibha laphana besitshela ukuthi khona bazasilungisela idamu. Selile minyaka idamu leliyana ladabuka. Bakhampena ngalo abantu be-ZANU-PF kakhuluma mama uSthembiso. Uyakhampena ngalo idamu lelana kuzalilungisa. Laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphila ngaphi umbuso weZANU-PF ngabe uyaphuma laphana sasithi umnangagwa unyawo lwakhe simvotele uzatshintsha agqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqokayo iphamba siyacela ukuthi sonke esemaphandleni sisitrike sonke sike sithi iZANU-PF asayifuni after corona kathesi nanku sisebenzisa umakhuphi ukuthi akuxotshe ibandla likachamise eliyilona elile njongo yokuphumelelisa iZimbabwe simsebenzisivela emazweni ukuze sisebenze ekhalaphana ngasisebenzi ngenxa yeZANU-PF esibulele ilizwe ngiyabona
salibonani basakazi bonke be-Studio 7 abalaleli bonke be-Studio 7 funa ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe le umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai yikho libona uTsvangirai sesiyakufa umakhuphe wayengasazwanani laye wayengasatholakali ihamba lemhlangano umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kuTsvangirai so indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai lezi ndlela asebenzisayo ukuthi ulwisana loJamisa yebo siyakubona but iqiniso elikhona yikuthi sefuna ukufaka iZANU ebulale i-MTC kaTsvangirai eyiye ekhokhelwa Jamisa njalo eme eku-MTC Alliance asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hhayi asikho lokho umama lo ukhona kujongileyo siza kubona sibenzikhanyele sikhuleke njengamazimbabwe wonke ngoba hhayi sadubeka abantu
umakhuphe uthokoze umakhuphe into yenzileyo laphana ayisebenzi iZANU ibulele ilizwe into ebulela abantu abaningi so vela ngeke uyebambana leZANU yehlula iZANU ukubambana lenkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani so yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe yeyi wenzani but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha spill iZANU yakwazi ukuthi umakhuphe ingaphatha i-NPC yona iZANU vele yabikhululekile yikho lapho lukuze ezokwazi ukukhona ukurobha manje 32 years ngoba yabona ukuthi uChamisa vele ohlakaniphile uChamisa karobheki uChamisa kakhuluma yonke into abayenzayo and umakhuphe angeke ayikhuluma angeke ayenze lutho uZANU baphonke umsebenzisa njengoba iZANU vele ibheke ihlose ukubulala i-NPC alliance akula angiyiboni abantu bangathaba besithi hey phatha ababoni likhangela ama-results akhona ukuthi azokuya njani same thing laka abantu bathabele ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha but the same thing ama-results azokuya njani
hayi sanibingelela basinazo seven hayi sinasaphila silapha eGoli hayi sasiphilela ngathi sisanqanda impilo hayi okwenzeka eZimbabwe nathi sakuhlonipha sakuhlonipha kakhulu loko vele sikhule ngakho sizelwe kunje nalabo abantu esazalwa bekwenza namanje babaphekizwe bazoqhubeka benjalo bekwenza thina sivuka uhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni siphandle njalo into esivisa ubuhlungu kakhulu igazini leZimbabwe indlela abadula ngakhona amaphasipoti akhulukazi thina esinamaphemithi besicela ukuthi sike sichasisele sichazele kabanzi ukuthi inkinga yethu esiyibonile kangaka kuze kudula ama passport ipassport impela basakaza esitudio 7 yake yalingana nemali yenkomo inkomo impela ihamba ngenyawo eziwu-4 uyothenga ipassport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo cela igamente ezimbakwekho icabange kahle ngale nto eyenzakalayo ama-passport kahlale yini ipassport namhlanje imbhadala ngenkomo sibulalelwane why igamente ifuna ukudla ngathi ifuna ukuvuka ngathi kwenzelwane into ebuhlungu kangaka cela izwe like likuthanda abantu balo ngabona
sabonani ku-studio 7 inigama lami u-Ado Shaba ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga mina mbona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho yindlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo ngibuye kule ndaba yabomakhuphe ayikho iphati engingayakhwa ngama-reject uDouglas Munjora yi-reject wakukontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-secretary general wehlulwa ukomishi wakontesta naye efuna ukuba ngu-vice president wehlulwa umakhuphe ungenile ku-election kawubonanga umdlalo kalibonanga elidlalayo so le party noma kuthiwa yindlu kuthiwa yakho ama-afbrik angibona ukuthi le ndlu yangikhona igama yindlu enjani yona le plus bona beyi-3 bathatha ama-decisions wathi bona bameli constitution ngoba ngizwa abantu abaningi besithi hhayi okomithi bameli i-constitution ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper constitution ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party ma usuyarecall-a i-member e-parliamente kuyahlalwa ama-structures wonke kuvunyelwane ukuthi lo muntu laye futhi lo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arikholwe ephalamende
salibonani basakazi be-studio 7 okhulumayo ngumalinga lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi basazi be-studio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela konke nabalaleli be-studio 7 ngithinge ngifake nje i-comment encane especially endabeni zakithi ezepolitiki yakithi eZimbabwe mina ngithi indaba kaChamisa lo makhuphe abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu lo Thokozani Khuphe yebo uThokozani siyambona udlale zani kodwa naye uChamisa futhi udlale zani eG40 engikushoyo basakazi be-studio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazwe igugurawundi abantu bakithi kabazifundise kulandela iphathi yakomthwakazi ikhona iphathi MRP iMthwakazi Republic Party kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo ngithi phambili ngomthwakazi phambili vuka mthwakazi vuka
Lawu lamazi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana be-Nigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe le-Cameroon selivumelane lelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasotsha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. umsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu owayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabona kude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwa ngelinye ipholisa watshayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City ngokubulawa kukaFloyd. UTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepholisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elika-Trump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nsisho njalo? Ngoba mbona ngathi itikiti likalo undoda kugcina okhona kathesi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kona ngamaviki adluleyo ube lokhe efosela ukuthi kakuvulwe akuvulwe akuvulwe izindawo akuvulwe izindawo. Nanka amapholisa akhe gijime ziyagxoba umuntu embulala. So khathesi sekuthunquzekile yonke into kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lokho lapha. Abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuqabene sibili kakhulu ukuthi sokumphambanise lokuyana kokuthi ambona. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonokho ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto lapha ukuthi babone asebenzise lo neli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump ngibona ngathi ngumchayile kakhulu ikakhulu one uchaywe yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erunner for president urunner emi phezu kwani khona. Ngibona ngathi kazela lutho mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi ijaywa ngumlilo, ijaywa ngabantu lalamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibona. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. sathi uhlelo lwamhlanje uthi isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje elizalelisa ngu Chris Gandhi.